Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhlathu kuNtulikazi 2023 ngoCape Town. Endabeni zethu lamhlanje.
Asashi lathi ukuthi singabe silabantu abaphambanisayo, number one. Number two, the bulk of our challenges are coming from laba abantu abakwamanye amazwe abafuna thina kuzulu sikhangele abantu abahlulekileyo.
Ibandla leZANU-PF lithi uqhubeka kahle umkhankaso wokhetho olukhulu oluzayo, njalo ledola leZimbabwe selikhuphuka isisindo.
Akukhankaseki labana abantu abanalutho abangalutshela abantu kubone hlabela njehambe hlabela ilizwe lonke.
Kodwa ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi elibusayo lifafaza amanga ilizwe lonke ngesikhathi lisenzela ukuvotelwa ngoZulu. Salethulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Ibandla leZANU-PF lithi uqhubeka kahle umkhankaso wokhetho olukhulu oluzayo, njalo ledola leZimbabwe selikhuphuka isisindo. Umnumzana Mlungisi Moyo labanye bakhe abakhankasela ibandla leli bathi balethemba lokuthi uZulu sebonile konke okuhle okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kusukela ngesikhathi engena esikhundleni sikamongameli. Umoyo uthi okwamanje selikhuphuka isisindo idola leZimbabwe ebeseligugudeke okumangalisayo.
Njengeminyaka yonke silokho siqinile njalo siyaphambili, kasibuyela emuva sifuna ukufeza izifiso zikaZulu.
Ye, yiziphi izifiso lezo okhuluma ngazo?
UZulu ufuna uzibuse ukuthi yenelise ukwenza into ayifunayo ngesikhathi asifunayo ngesikhathi la asikulandileyo. Yiyo vele injongo esingayo, sishiyele labantu esincintisana labo abafuna ukuthi umbuso ubuyele emakhiweni. Thina kasiwasola amakhiwe asithi lawo makabuya la ngabuye ona wa-African term.
Kodwa ukuthi ukhona yini ongafisa ukuthi umbuso ubuyiselwe emakhiweni?
Bakhona abanye la uyakwaziwe videos on record. Kulo munye othungamele ibandla eliphikisayo ethi yena kusasa mayethatha umbuso sizokugcwela amakhiwa laphana, sizokugcwela amakhiwa laphana. Sithi iZimbabwe ilizwe labantu abansundu, kabatholi ukuzibusa njengabantu bansundu.
Ye, siyabona kodwa-ke lo mnothungana ohambi kahle. Po abantu bazalivotela njani?
Asazi lathi ukuthi singabe silabantu abaphambanisayo, number one. Number two, the bulk of our challenges are coming from laba abantu abakwamanye amazwe abafuna thina kuzulu sikhangele abantu abahlulekileyo. Laba abantu abazivokisela ama-functions, laba abantu abangafuni ukuthi iZimbabwe ithole i-fresh capital, laba abantu abangafuni ukuthi iZimbabwe ithole new expertise in harnessing our resources.
Kodwa masikhangela idola phela seliguga ngamadolo lapha, abanye abantu laba bangena njani khonapho?
Lokhuya it was a deliberate ploy, ngoba idola umthuli engakalikhululi uthi liye ku-willing market, willing i-willing buyer, willing seller. Uyakwazi between you and me belikubo-900 liqansile lethusa lazelayafika kubo-8000 but kathethi mina lawo masisima sikhuluma siyakwazi ukuthi idola seliku-6000 so kuloko kusehla ngoba abantu thina okokuqala as a Zimbabwean market we have a speculative market, we are a market full of arbitrageurs and speculators. So bathe bebona umthule khulula bathi sebefuna ukulicobodisa idola, but kwehlule ngoba nabo sebebonele ukuthi hayi leyi into le yinto yelizwe, into esifuna ukuthi siyikhulule sisonke. Akunanoma circumstance ngabe idola licobodekisekile okuthi vele kathi singabe phele kubo-10-16,000 but lingeke lafika kwe-8,000 ngenjongo yokuthi thina sonke sifuna ukwakha ilizwe namaplani kaminister of finance umthuli. Sesibuyelile kathi mangikhuluma njanga namhlanje seku-6,000 and below iloko lisehla. Lokuyani ubevalekele ukuthi i-black market ibe yiyedide bayenama-redi kanti zonke umuntu ofuna idola usehamba ku-option 16 ayethola legitimate i-rate yelizwe khona.
Ye kodwa sibona ngazani kulabanye ama TV la suze lirecover kangako idola. Kuyahlala vele kunjalo kungani kuzemvuthu.
Konoko kukhona siya kwamukela. Usebantwini abavele bafuna ukulwisana lenjongo kahulumeni.
Umnumzana Mlungisi Moyo lilunga lebandla lezano PF. Ubexoxa le Studio 7 ekobulawayo. Kodwa ibandla le Citizens Coalition for Change lithi elibusayo lifafaza amanga elizwe lonke ngesikhathi lisenzela ukuvotelwa ngoZulu. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Prince Dubeko Sibanda, umgcini sihlalo webandla le-CCC eMatabeleland North.
Kathesi ukhankaso esikwenzayo kukhumbuza nje abantu ukuthi hayi lafana mhlawumbe kwakungakabi le candidate. I-candidate yeni kwathesi lapha kubukhansela ngozwane ku-MP ozwane upresident nawo. Yikho kuphela ukukhankaso esikwenzayo kumalanga lawa angama-52 or so days aseleyo before u-23 August. Otherwise akula ukhankasa ngokukhulu esikwenzayo. Now izanu ukuthi ithi yona i-$90 angikwazi ukuthi bayaveza amani ukuthi yabona. Kwesinye isikhathi izanu la iyake iziphathe njengomuntu ongani uthele endlini ngoba athi abona ukuthi into ekhona nxa usithi wena i-$90 seliku-6,000 utitsha ngumpolisa ohola 68,000 RTDS akasukanga ipeyi yakhe kayisukanga ku-$10 thina into esiyisolayo kayisikho asidingi ukuthi kuthiwa idola likuvaliwe bani kumbe bani into esiyidingayo ukuthi abantu bonke bengabi ngabayanga khathesi i-situation esikhona ngeyokuthi wonke umuntu esebenza kumbe engasebenzi engumlimi kumbe engasomlimi usengumyanga isizathu yikuthi uhulumende uholisa abantu bakhe ngemali yama-US dollars ngemali yama-RTDS uthenga uchinda uthenga izilimo ngemali yamaZimbabwe dollars but yena uhulumende nxa efuna ama-services esipha ama-services usibhadalisa ngama-US dollars uthengisa ifiweli nge-US dollars umnangakho kodwa yena xa esithi thina sihole abasebenzisa ikhuluukuzeni ifiweli yakhona usiholisa ngama-RTDS
nxa kunjalo ke bakhankasa njani njalo abantu bayavotelwa njani ngabantu
akukhankaseki labana abantu abanalutho abangalutela abantu kubona ehlabela nje hambe ehlabela ilizwe lonke ethatha abantu yabona iproblem ayenzayo mnangakho is continue to abuse ama-state resources khathesi bebesechipinki ngakutshela mina Dube ukuthi ngesikhathi besechipinki ebhinga bungaboni not even one muntu wezanu bonke bengekho besechipinki abantu bangabuthana abantu belizwe lonke babesechipinki sebona ngani ukuthi abantu abamthandakabana bafuna ukugada amabhasi njengoba kabasakwazi ukugada amabhasi kuyafana nalokhu akade kukhona ebulilima uyabona ukuthi njengabantu abavele ilizwe lonto akukhankaseki bayakhankasa nekini ebantwini batshela abantu amanga ngo-2018 khathesi abangeke babuyele ebantwini athi umtshela uticha uthela akungivoteli yine kona $10 utshela ibuthi ukuthi akungivoteli umkalo engelanathukele engelanakudla they can't even afford to pay i-1 room accommodation uyakhankasa uthini manje ebantwini kona lapo
lina lifuna ukuthi libatsheleni abantu nxa likhankasa khona manje
hayi thina abantu into esibatshela yona ngekuthi uyabona ubuyanga lobu ababubonayo buselizweni kabudalwanga nguNkulunkulu ngasomntu yapho ikuvela nje yodwa yinto edalwe ngendlela abaziphatha ngayo labo akufuze ukuthi babe yibo ababusayo kunokuthi bebuse ilizwe bebusele umuntu wonke babusa ilizwe bezibusela bona bodwa yikho ubona ukuthi bona ngobulutshwana babo kube yimafia yabogolide imafia yabochrome imafia yabodiamond batshontsha konke akulalutho abaluthiyayo thina sifisa ukuthi iZimbabwe ibe yiZimbabwe yomuntu wonke
umnumzana Prince Dubeko Sibanda lilunga lebandla le-CCC besixoxa laye esebhinga singangeni kwisigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane abezindaba abe-Reuters babika ukuba kulabantu abaningi ababothwe kwele-France kulandela ubudlwangudlwangu kwamanye amadolobho okubangelwe ukubulawa kosakhulayo ngamapholisa abezindaba abe-Associated Press babika ukuba kulabantu ababili abadutshulwe bedlula emhlabeni kwathi bangama-30 balimala kulandela ukudutshulwa kwabo besemdlalweni wokuzilibazisa eBaltimore khonapha kwele-Melika izolo emadabukakusa amapholisa adinga umuntu owenze ihlazo leli ibandla elikhulu eliphikisayo kwele-Sierra Leone lithi kumele luphindwe ukhetho lukamongameli kulandela ukunqoba kukamongameli Julius Maada Bio ngeviki ephelileyo bathi kaluqhutshwanga ngemfanelo ukhetho lolu. Kubika abezindaba abeReuters. Sobe isikhathi sezamasiko.
Sengana masiko
wenziwe mandla
ngelo baba mkhulu babelo bola
usenziwe mandla
ngelo koko bethu
namasiko
ngelamhla sixoxa lomnumzana Thandalani Ndebele incwadi kwezamasiko esintu siyakwamukela kuhlelo baba kunjani
siyabonga Dubele njani baba
hayi siphile kahle singazi wena siyabona kulezi nsuku amajaha ungazani akula muntu obatshengisa indlela yokuphila kudala siyakwazi ukuthi kwakuphilwa njani Ndebele akusitshela ukuthi pho kumele kubuyelwe njani koludala lapho
umfana wayekhuliswa ngamadoda umfana wayekhuliswa ngobaba kwakunamadoda ayekhona ayekhulisa umfana singakafiki nje kuthini abafana bakufithi isimo kulezi nsuku ake sibhekeni kukhona yini okhulisa umfana singayibamba lapho sizobakwazi ukuthi ma sesifinyelele kuthini abafana isimo abakiso kambe bazenzela ngoba bekhulisiwe kahle noma bengakhuliswanga lapho-ke okunenkinga khona enkulu kusekuthini amadoda ayiwona okumele akhulise abafana awekho ngesilungu lokhu abathi they are not present amadoda sibalekile ekwazini ukukhulisa abafana and amadoda amaningi ekukhuliseni abafana sekwenza abafana bazitholela noma bazidingela indlela yokuzikhulisa osokuyinto embi osokubaleke okuhambe kwaze kwa kugcineni lokuthi isiko lethu njengabafana njengamadoda njengobaba selilahlekile ngenxa yokuthi someone is not present omunye akekho esikhundleni sokukhulisa umntwana womfana
ye baya ngapho baba
kusikhathi esesiphila kiso kuningi kuhlangahlangene amadoda aphumile emakhaya edinga umsebenzi kuba nzima nokubuyela emakhaya ukuthi ayeba nesikhathi nabafana kulabo abasebenzayo abanye njalo ngabathola iy'ngane umuntu ashiye ajukalala ahambe njengayona nje leyo ngane bese kusiba ngumntwana noma ngumfana ozasikhula eyedwa noma ikhuliswa ngabantu besifazane agcine naye ekukhuleni kwakhe sekusiba nenkinga ekuthini imithetho yamasiko yomfana gcine engasayazi so isikhathi esesiphila kiso Dube naso sinomthelela ekukhuliseni kwabafana ngesiko lesintu labafana
kwenziwani pho nxa kunjalo kwenzeka ukuthi abafana bekhuliswe kuhle phela
esimeni esesifana naleso wona mvamthembo sokuyilokho ukuthi kakubhekwe ebantwini ukuthi i-community wona yona itself imi kanjani njengama-community leaders ma ngabe sikhulume emakhaya osebhuke induna babheke i-community abayi-leaders and kamabhutha ama-plans esingathi thina zinhlelo zokukhulisa umntwana ongumfana ukuze bababonise amasiko nenzizokulokhulea ngoba kubuhlungu fadube ukuthi umuntu wesifazane okhulisa umfana eyedwa kunganamuntu wesilisa noma umuntu wesilisa eza kanye ekhaya ngonyaka kube sekuthiwa lowo mfana uzogcina amasiko noma uzoaba nayo indlela yokwazi amasiko kunzima kaka nkangakanani so ebe ngikushosa mina ukuthi mhlawumbe ngakube khona ukuthi thina ama-community leader abafana nezinduno osebhukomndisa kube ngabantu abathi let's come together emadorobheni ama-councillors and whosoever is a community leader let's come together sibone indlela yokuthi singenza njani ekuzameni ukuthuthukisa amasiko ethu nokukhulisa abafana ngesiko lesintu
ye lapho-ke besixoxa lo mnumzana Thandazani Ndebele ukhona ngale-ke kwe-Lester Africa kundebele-ke yingcwethi kwezamasiko esintu sibonga kakhulu ungadinelwa kusasa
kwamanje
sike sizwe ezokholo lwesikristu silontukamela inkomo
ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamile inkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi
kuba injabulo uhlangana njengenhlala yenza sibonga sidumisa uNkulunkulu lalabo abagulayo bephuza amaphilisi behlatshwa amajekiseni benatha le mithi etshiyeneyo bangakhohlwa ukubana uNkulunkulu nguye ongaphezu kwakho konke mthembeni uNkulunkulu ukuthi ulani lingaze lathi ebuhlungwini benyama libe selimlibala namhlanje-ke sizaqhubeka ngelizwi lethu lokufuna umbuso wakhe sikhumbuzane ukubana sibale lapho esagcinana khona sibale kuLuka 12 verse lika-31 siyiphinde njalo ifundeka kanje kodwa funani umbuso wakhe khona konke lokho kuyakwenezelwa nina namhlanje ngithanda ukuthi sikhangele ngamafitshane ngelizwe lakithi kulezi nsuku abantu bamatasatasa bakhangelele ukuthi baye ekhethweni bayekhetha engingapho sengithi ngababusi kumbe abakhokheli hhayi angikhulume zombangazwe ngikhuluma ezelizwe lenkosi ukuthi yebo imbuso yemhlabeni iyafuneka iyaswelakala ukuthi izinto zihambe ngendlela eyiyo eqondileyo ngoba ilizwe lingazake liphonguba ilizwe lingelamthetho lingelandlela zokuthi izinto zenziwa njani kodwa namhlanje ngithanda oluphezu kwembuso yonke yona leyo esiyithengiswayo esiyibonayo sidinga ubukhokheli obuza sikhombisa umbuso kaNkulunkulu ukuthi unjani abakhokheli abalothando abanakekeli abantu abakhokheli abangavamanga namanga lezithembiso zamanga ngoba na uNkulunkulu engikho enhlizweni zabo asithi nxabo esihlezi khona sibakhulekele bonke labo abadinga indlela zokubana babuseleli lizwe balibuse bekhumbula ukubana sizidalwa sonke ngamunye ngamunye kuzimo zethu ezijiyeneyo lapho esingabe sikhona sadalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu lo uNkulunkulu onguye othi sifune umbuso wakhe njengokutsho kaJesu sithole umbuso wasemhlabeni kodwa oleziqu lenkumba zombuso kaNkulunkulu umbuso olokuzwisisa izikhalazo zabafelokazi labaswelayo umbuso oza kuthi lanxa uNkulunkulu ekhangele athi nampa babusi belizwe abangisabayo abazamayo emini lebusuku hathi ukuthi bazikhukhumeze bona hathi ukuthi bona bahlale kuhle bodwa hathi ukuthi bancindezele abanye abantu hathi ukuthi bathathe izinto ezibekelwe umphakathi zibe ngezabo ngoba ayisiyo umbuso kaNkulunkulu uJesu uthi kodwa funani umbuso wakhe uNkulunkulu embusweni kaNkulunkulu akukho lokhu ukubandlululana uweyisana ukukhangelelana phansi abazi umbuso kaNkulunkulu bayawutshela ukuthi umbuso kaNkulunkulu uphuphuma uthando ulokuxolelana awulakuxilibezelana awulabusela kawulakunyeyana kawulakuthukana umbuso kaNkulunkulu uletha izinto eziphakamisa imoya yabantu uNkulunkulu asenzele kahleke sifune ke umbuso wakhe uqala singakafuni imbuso yasemhlabeni asikhulele uNkulunkulu sicela ubana usitshengise indlela yokuthi senze njani ukuze sithole lokho okuseduzane lombuso wakho uJesu siyakhuleka amen
lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo
Wezemidlalo iqembu labesilisa elimela eZimbabwe emdlalweni kakhilikithi linqotshwe ngama wickets ayithoba munye ngelesi langa namhla emdlalweni wokudinga amaqembu aza kubhateka kumncintiswano wezizwe zomhlaba ozaqutshelwa kwele India ekupheleni komnyaka kubika uJoseph Njanje
Iqembu leZimbabwe sekumele linqobe leScotland ukuze lithole ilungelo lokuba ngelinye lamazwe aza kuyaphatheka kumncintiswano wokudinga intshantshi zomhlaba jikelele ngemva kwempumelelo yanamhlanje etshiya abalandeli bomdlalo wekakhilikithi bethithibele ekhuluma ekupheleni komdlalo lo oqhutshelwe enkundleni eQueen's Sports Club kobulawayo umqeqeshi weqembu leZimbabwe uDave Houghton uthe ithemba lisasekhona elokuba iqembu leZimbabwe liyedlala kwele India ekupheleni komnyaka
sidlale kuhle kulomncintiswano njalo singene kumdlalo lamhlanje sobabili leqembu lesiri lanka singakaze sinqotshwe okutsho ukuba bekuvele kukhona iqembu elizasuka lidanile njalo kube yithi akukho buhlungu kakhulu ukunqotshwa lokhu ngoba sisazi ukuba nxa singanqoba ngolwesibili sizasala sesimeni esihle kakhulu.
Uhowton uqhubekele phambili wathi kudliwa abakwenziwe namhla sekungamanzi achithekileyo angeke abe esaputheka kodwa abasoze belahle imbeleko ngokufelwa.
Okwenzeke namhlanje akusikho esizahlangana lakho ngolwesibili ngoba iqembu leScotland lidlala ngendlela ehlukileyo. Njalo okuqakathekileyo ukuba thina sidlale ngokuzethemba.
Umdlalo ongiyodlala indima enkulu ekuphathiseni iqembu leSri Lanka ukuba linqobe uMahesh Dixon utshayele ihlombe abalandeli bomdlalo kakhilikithi ngokubuya ngobuningi enkundleni yeQueen's Sports Club.
I think it's good for the Zimbabwe.
Kuhle kakhulu kulizwe leZimbabwe ukudlala umntswano onje kulezibukele ezinengi kangaka. Yinto esijwayeleyo leyi lakithi ukuba enkundleni kube labantu abaningi ababukeleyo okuyinto yenze kuba singethuki ngitsho lakancane.
Sikhangele umdlalo wenguqu, nansi impumela yemidlalo yenguqu edlalwa namhla kumncintiswano weCastlelaka Premier Soccer League. Iqembu leIslanders linqobele iCapes United nge-2-1 emdlalweni obusenkundleni eBarber Fields. Iqembu leBlack Rhinos linqotshwe nge-2-1 ngeleDynamos ngaseBata. Iqembu leTriangle litshaye leCranbourne Bullets nge-2-1 eKipio Stadium. Kuthi eleHerentals libhuqe leSimbabwe nge-2-1 ngaseMandava. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kusenjalo abantu abedlula inkulungwane ezinelengxenye abadabuka emazweni ambalwa namhla bebencintisana emdlalweni wokugijima oweVictoria Falls Marathon obuqoqwe yinkampani yobulembu labomakhalekhukhwini ye-Econet, kubika uNokuthaba Dlamini.
Lumcimbi oyenzelwe eBaobab Primary School ukulabantu abagijime imango ehlukeneyo egoqela i-42-21-10.5 kanye le-7.5 kilometers. Inkulungwane lezi zivuke zasabalala idolobho lonke kodwa ekugqitshweni komncintiswano lo. UBlessing Wison ogijimela iqembu leCadence Athletic Club eHarare ube intshantshu kumncintiswano we-42 kilometers lapho aphutshela umango ngamahola amabili lengxenye 2 hours 15 minutes 11 seconds. Kwathi kwabesifazana uEthel Phangiso olipholisa unqobe ngamahola amabili lengxenye 2 hours 41 minutes 51 seconds. Ubeqala ukuthola lomklomelo.
Engikuthandileyo ukuthi ipace ebihanjwa ngakhona ngikwanisile ukuthi ngikwanise ukuyihenga for the first time angaze ngigijima ama 329 sisiya ku 42 kilometers but ngikwanisile lami ukuthi ngihlale ngisebhantshini khona lapho.
Uthobeki lencube odabuka etsholotsho esigabeni sentabeni obeqala ukungena kumncintiswano lo ngokuqhubelana imiqwayi irelay emangweni we-21 kilometers eseqenjini leBlack Rhinos Athletic Club uthakazelele okwenziwe liqembu lakhe.
Bekulomqanzo emningi sesijayele ukuthi ngasi igijima. Last time yayingaqanzi kangako sasisehlela kodwa na isithamile liyenze yangani isiqaqa umqanzi kodwa hayi.
Omunye weqembu leli uMoses Charakimu olisocha eZimbabwe obenqoba okwesibili kumncintiso lo emangweni we-21 kilometers awugijime ihola elilodwa lemizuzwana 1 hour 4 minutes and 15 seconds uthi uyaziqhenya ngalesi sicoco besigoqela umvuzo wemali engange $500. Ukhala kakhulu ngokuswela uxhaso kuhulumende kanye lezinye inhlanganiso ezizimeleyo.
Siyabe sifisa ukuphatheka kumncintiswano ephezulu njengakwele South Africa kodwa kuyabe kungelamali ikho sicela ukuthi nxa kungaba labangasixhasa bangenele.
Kwabakhubazekileyo umncintiswano womango we-21 kilometers abanqobileyo nguThandiwe Ndlovu kwathi uLamek Rasha yena uphutshe ngemizuzwana phambi kukaThandiwe. U-Elizabeth Mukoloma odabuka eZambia uphutshe umango lo ekusigaba sesine. Phambilini kokunikwa kwalaba izicoco ungqongqotshe we-Econet uKhizito Makuni uveze ukuba bayaziqhenya ngabasebekwenzile lezinye ingatsha ukukhulisa lomcimbi owaqala kuminyaka eli chumi lanhlanu edlulayo kulabalihlekana nje ababephatheka kiwo.
Lokhu asikwenzeli nje ukuzithokozisa kodwa sikwenza ngenhloso yokuxhasa uhulumende unhlelo zokukhulisa ezokubukisa itourism. Njalo lokhu kungafezeka ngoba sibe labancintisa bevela kumazwe ngamazwe usengeza ibhizimusi edolobheni leli.
Abancintise emidlalweni etshiyeneyo eyokuzilibazisa badabuka kwele Zambia, Botswana, South Africa, eMelika, kuzwekazi le-Europe lakwele Australia. Emaphethelweni omcimbi lokusihlwa, uZulu umenyiwe ukuzozithokozisa ngezomculo kungelambadalo lapho okuzabe kulabaculi abagoqela uKhabza wakwele South Africa. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Sika sizwe ezomculo.
Salibonani linjani, igama lami ngumamozi, umhlabeleli ophuma kobulawayo eZimbabwe. Ngiliphathela ingoma yami entsha okuthiwa ngu-Beautiful Faces. Le ngoma ikhuluma ngemhlobo yonke yabantu basemhlabeni. Ngisho nje abantu abamnyama, abamhlophe, amaNdiya, amaChina, wonke nje umhlobo womuntu owaziwe emhlabeni. Le ngoma ngithi Beautiful Faces ngikhuluma ngayo ngokuthi zonke indawo ezikhona emhlabeni engihambe khona mina ngiperforma ingoma le engiyibhala as dedication yalabantu engihlangene labo empilweni yami, ngoba isikhathi esiningi abantu bengihlangana nabo bengabantu abakhululekileyo, kungabantu abasimayelayo, kungabantu abafuna ukuba kwazi ngobuhle bami, ngobuhle belizwe lakithi, ngobuhle bamasiko akithi. So ingoma ngiyihlabele ngisithi Beautiful Faces ngoba wonke abantu lapha emhlabeni bahle njalo. Beautiful Faces is a song that will spread the word of happiness, togetherness, le humanity as a people.
Precious moments are built through love, diversity plays a part in our society. Without the other there's no life. Without the other there's no life. Without the other there's no life.
Ngiyabonga kakhulu kubalandeli bami. Ingoma yami ukuthi Beautiful Faces itholakala kuzo zonke indawo ezomculo abathi ngesilungu kuzo all online music stores, kubo Spotify, uyazithola kubo iTunes, uyazithola kubo YouTube, ama video wami liyawathola, ikhona ivideo ehamba le ngoma yami entsha. Lazo zonke indawo bo iTunes, yonke indawo bo Distrokid liyayithola ingoma yami. Ngikhiphe ngeviki eliphelileyo ingoma yami, kodwa isithakazelelwe kakhulu endaweni eziningi. I hope lani elingakayizwa lizoyilalela, liyilandele, liyidinge, lidinga uMamozi, liyijabulele. Ngiyatholakala ku-Facebook ngumamozi, ku-Instagram ngumamozi underscore officially, ku-Twitter ngumamozi underscore officially njalo. Lingathi Mamozi nje kuzo zonke indawo liyangithola. Ngiyabonga kakhulu.
Can't you see we having fun? Cause our troubles are already high, creating poverty to make us cry. Please, not this time, we are on the other side now. Hey. Love, peace, joy and happiness, it's all we need, please. Without the other there's no life. Without the other there's no life. Without the other there's no life.
Yelo ke umculo kaMamozi, siyabonga kakhulu. Singagqibi uhlelo lwanamhlanje othi sibone ekade silazo. Ibandla lezanuPF lithi uqhubeka kahle umkhankaso wokhetho oluzaqhutshwa lonyaka, kodwa ibandla le-Citizens for Coalition for Change lithi elibusayo livavaza amanga elizwe lonke lisenzela ukuvotelwa ngoZulu. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesaka umthembo osithembayo uKip Sithube, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenawo muririmi rweshona.
Lilani.